Abangade betshengisela laba basukele esithombeni sikamuyi uDr Joshua Nkomo baya emahofisini eNASA bazodlulela emahofisini kahulumende eMhlanhlandlela Government Complex. ENASA bafike banikeza isicelo sepetition umqondisi weNASA umnumzana Wellington Chinembiri kuthi eMhlanhlandlela inikezwe unobhala kankosikazi Angeline Masuku ongumphathi ntambo wesabelo sakobulawayo. Izalukazi lamakhehla iningi abasebenza emakhampanini kahulumende anjenge National Railways of Zimbabwe kanye le Coal Storage Commission bathi imali abayiholayo incinyane kakhulu njalo abenelisi ukuziphilisa lemuli zabo ngemali leyo. Omunye wabasebenza eNRZ umnumzana Emboyera Mathe uthi imali leyo iyinhlamba ngoba ayeneli lutho nxa kuqathaniswa lendleko abalazo. Uthi bazifica sebehlala bengabantu abangamachumi ekamelweni elilodwa ngenxa yokuswela.
And for sure, liqiniso le inhlamba $17 ayenelisi ngenxa yokuthi kumele senze sibhadale irent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantu bethu, sibhadalele ukudla le school fees, lama bill, ama rent. Ukubona ukuthi esizinda izindlu eziningi ngama forums. Ama forums lana akusey ukuthi ngama forums sebe double phakathi. Ngapha ulojisa 2 rooms, yena osalale 2 rooms, ukwenzela ukuthi raise imali. 1 room, belela abantu bengu-10.
Unkosikazi Josephine Jowa uthe ugcine abazukulu njalo ugogo amgcinileyo owayesebenza e-NRZ uhola amadola angama-$25, i-$25.
Ngilapha ngilabazukulu onina babhubha bafa befile benjalo gogo. Imali engiholayo kayenelisi incane incane kunjalo kathesi kubuye amabhili amanzi bayavala bafuna 4,000 mina ngihola $25. So imali le kayenelisi ukuthi igcine abazukulu. Ngapha uyahamba esibhedlela kuthiwa kufuneka imali. Ngigula sisendlini sibagcinile ogogo njengoba libona sibamele sinje sibasukumele abakhoni siyagezisa siyachuba ogogo.
Umnumzana Charles Sibanda uthi iNASA iziphatha njengenyamazana engazi ukukhulumisana labantu ethi ufuna ukuthi bakhulumisane labantu ukuthi babachazele ukuthi imali zabantu zingapi njalo lezakhiwo zeNASA kungani zingabanikazi imali abayidingayo.
Ufuna ukwazi ukuthi imali yethu iyangaphi and basitshele ukuthi iyangaphi isebenza nje njengoba bengasiniki ithena ukuthi siyidle and basitshele phela ukuthi bayisebenzisane.
Umfelokazi unkosikazi Esnathi Mbewe ukhulume ekhala inyembezi ethi iNASA yamtshontshela amadola azinkulungwane ezingama-$25 njalo bamtshela ukuthi bamnikeza imali leyo kodwa akulabufakazi balokho.
Umkami wayesebenza e-CSC 30 years esebenza e-CSC so wasebhubha 2006. So 2006 imali yami yasuka e-CSC ngene NASA ukuthi benikile akathe sebanike imali yami and khonapha mpilo nzimanje. Ngathi kona ngikulisa kunika imali yakho ngathi right line nika imali yami ingasayina ngakhokhona abantsheli lutho.
Obeqoqe njalo ekhokhela abadala laba osakhulayo umnumzana Josephat Nzaca Ngulube uthe baziqoqile njengezakhamuzi zesizinda ngoba iningi labadala abahola ipentsheni behlala elokitshini lesizinda.
Qoqene njengabantu izizalwane ezihlala ama-passengers ngoba isizinda ichabalala mostly kwesiqasele khona indaba leyi kulabantu abadala abasenze railways bahola imali ncane yabo $17-$20 uyababona ukwehluleka kwabo lapho ehlala khona.
Osakhulayo obeqhuba abadala abangasenelisi ukuhamba umnumzana Brian Bongani Netta uthi uphatheke kakhulu ngenxa yokuthi njengabatha akulamsebenzi njalo bahlezi ethi lolu luhlupho olukhathaza ilizwe lonke ngoba abasakhulayo bagcine ngabadala laba abangasaphiwa ipentsheni.
Abadala yiwo abasikhandele ezindlini thina njengama-youth asisebenzi. Abadala basebenzile iminyaka eminingi kanti but ungakhangela imali asebezihola ezama-pensions abo azenelisi ukubagcina and if you look at it ngendlela eku-situation yakhathesi into le ayi-affecti bona bodwa i-affecta lathi because it's a broader national crisis. So ukuswelakala kwemali ezabadala ku-affecta lathi because thina sihlezi abadala yibo abasigcinile. So sithi umangoyo selala eziko ngenxa yemali abaziphiwayo.
Iningi labantu abasebenza kudala lihola imali ezilutshwana kakhulu njalo kwezinye izikhathi ziyahlala isikhathi eside imali lezo zingabuyanga kodwa inhlanganiso okumele zikhiphe lezo mali azitshengiseli ukukhathazeka ngokuhlupheka kwabantu abakhulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.